into yokuqala kumele kulungiswe i-economy ezomnotho, kuvuleke imisebenzi, kuvulwe ama-industry, kube lula ukuvula yamabhizinisi elizweni. Okwesibili, kumele kuvuswe ezemfundo, kuvuswe okwesithathu kuvuswe ezempilo. Okwesine, kulungiswe i-road infrastructure, i-rail infrastructure, okutsho ukuthi bavuselele ezezitimela ezikaloliwe nemigwaqo, kuvalwe amaphotholi, kwakhiwe kube yinto okuhambeka khona. Kube sekuthi nxa sebelungiswe lokho, sekuqhela, sekuthinta ukubuswa kwelizwe ngendlela efaneleyo, amalungelo abantu afanele athintwe. Ngokuba phela nxa ukhala ngokuthi iminyaka engu-38 le edlulileyo kungavuswa kahle, kumele uthembise ukuthi uzabusa ngendlela efaneleyo. Bathembise ukhetho olukhululekileyo, bathembise ukuhlonipha imisakazo ezimeleyo, kuvulwe ama-community radio stations agcwale elizweni lonke, umsakazo wethelevishini omutsha ezimeleyo ngasekahulumende. Kumele kubathembise ukuthi khona, ngoba abantu beZimbabwe bayakufuna konke lokho. Bese ngichaphela kuyo le singathi ezenkantolo zizimele, zingatshelwa okokwenza, into yonke nje ihambe ngendlela efaneleyo. Kusosithi okokugcina, ukuvuselela ubudlelwano obuqondileyo lamazwe omhlaba wonke, ukuze kube lula phela ukuthi sithuthuke njengelizwe. Ngicabanga ukuthi izinto lezi ezinye eziqakathekileyo abantu beZimbabwe abazikhalela ukuthi kuma-political parties kumele zibe khona.
Ubabuthamisa, kunengi asechotozwe ngakho, akuloyisayo, akuthembisayo, athi ibandla lakhe eliza kulungisisa alubana lithe lanqoba. Nxa usizwa konke akukhulumayo, ungamfaka kuliphi izinga nxa uqathanisa lababusi laba abavele bekhona?
Kulo mehluko omkhulu, uyakwazi ukuthi ngiyangizwa abantu nxa ngabe khuluma ngokuthi uza kwakha lokhu ade ispagethi imigwaqo. Mhlawumbe abantu bakhangelela ukuthi ngabe siphelile yonke ngesikhathi sakhe, kodwa into enkulu, umuntu nxa engumholi welizwe umele abe lephupho elikhulu okwedlula laba abantu abaholayo, lala abafuna ukubakhipha embusweni ngokuba mhlambe bona ukuthi kababusi kahle. Abafunda i-history njengami bazakwazi ukuthi ungabuyela emuva, uJohn F. Kennedy owayengumongameli weMelika suka ngo-1961 wakhuluma ngokuthi ulephupho lokuthi i-America ihambise umuntu kunyeze enyangeni ayephendukile ephila kungakapheli unyaka engu-10 elandelayo, okuthiwa phecelezi before the turn of the deck. Abantu beMelika abaningi bambona ekhuluma into eyize nje, njengoba ngumuntu waye 43 sasanda kukhula, embona sengathi uyadlala. Kodwa siyakwazi ukuthi 20 July 1969 uNeil Armstrong bafika khona enyangeni njengokwephupho lakhe. Sifuna ama-leaders anjalo, hhayi abuye etshela abantu ngenhlanyelo, inyawuthi amabele ini. Sifuna bakhuluma into lezi ezingelula, batshela abantu ukuthi ziyenziwa. Asiphupheni, sifuna ukubona ama-leaders anjengalawo. Ngiyakuthanda ukuphupha kwakhe kunalokuyana abanye abantu ikuphupha okungafanelanga. Ndila phuphe ngaliyandlela, khulise imiqondo yabantu, bakhangele khatshana, hayi emasimini nje ukuthi balime bavune lokho kwalo nyaka, kodwa bayeke khatshana le uhle acabange kanjalo.
Kungaba kuyikuthi abantu abamchothozayo laba bengaba bavalwa inkophe kakhulu yizanu yini, okokuthi sebebona luvili bana kabasaboni kude?
Ye, abantu sebehlale kakhulu phakathi kwamaphotholi, phakathi kwezikole ezingasebenziyo, ezibhedlele ezingelamithi, phakathi kukahulumende ohlukumeza amalungelo abantu, phakathi kwezinsizi lendlala. Sebeze bekubona njengephekade ibotshelwe, sebeze begcina bekuthanda khona lokhuyana njengomuntu ogqilaziweyo, ogcine ekhalela ukuthi kanti nxa ngingakhululwa mina umlungu wami uzasetshenzelwa ngubani. Sebafuna lokho okuncane, kukhulunywe ngezinto ezincane ukuthi okuyavala iphotholi liyana encane, lanilethela inhlanyelo lizadibhisa mahhala inkomo, kuthenjiswa into ezincane. Asiyindawo nxa si-Afrika sibheka kanjalo. Kumele sikhangele sivula ama-industry amatsha okuzakhela thina izimota ezingabizomba kodwa ezibizodukela kondlovu. Sizenzele izitimela zethu, sizenzele ama-aeroplane ethu, sizenzele ama-computer ethu. Singathola abaholi abaphupha ngaleyo ndlela i-Afrika nxa ingabahlanganisa babe bane babe ngu-10 izasuka phansi ikhule. Kodwa singaba yilaba esikhangele ukuthi sizabe siphiwa ukudla, sikhangela into ezincane, asiyindawo. Abaphuphe amakhosi akithi, ababusi bakithi ngamaphupho amakhulu lana ethusa umhlaba. I-Afrika bayi-challenge ukuthi layisukuke. Yibo ubuholi esibufunayo lobo, hhayi obabantu abakhangelela izinto ezincane kuphela.